Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uDanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-29 Zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Yisisana sana umchado wezinja ebandleni le-CCC kulandela ukusuka komkhokheli waleli bandla umnomzana Nelson Chamisa ongavezanga ukuthi uzasungula na elinye ibandla.
Kodwa uyiwano sithe uyachiya ngomhlonitsha umama uMahere. Laba abanye hayi bathi abachiyi bona bafaka izizathu eziningi.
Izakhamizi zelokitshi lesizinda sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kusakhulayo phandle kwenye indawo yokunathela utshwala esanda kuvulwa.
Usengenele laphana wasephuma ekuphumeni kwakhe inomuntu anyaza ke ngithi baxhabana wasemsukela wasemhlaba nge-very sharp object kulekiside ngasenhliziyweni la wahle wawa.
Zona izakhamizi zesizinda zithi ibhawa elisanda kuvulwa kumele livalwe ngoba kuke kwabulawa umunye njalo umuntu leli bhawa lisakwenye njalo indawo yesizinda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Yisisana sana umchado wezinja ebandleni le-CCC kulandela ukusuka komkhokheli waleli bandla umnomzana Nelson Chamisa ungavezanga ukuthi usezasungula na elinye ibandla. UChamisa useveze imbono etshiyeneyo eyokuthi kahle kahle uza kwenzani. Abanye abameli bedale lephalamende bathi bazatshiya izikhundla ngoba besima loChamisa. Kodwa amanye amalunga edale lephalamende abikwa esithi azaqala akhulumisane loZulu andubana asuke edale nxa uZulu etshonjalo. Sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Khaliphani Phukeni.
Ngikubingelela emsakazi ngibingelela abalaleli emakhaya. Hayi umbuzo wakho muhle sibili kodwa uyiwano sithe uyachiya ngomhlonitsha umama uMahere. Laba abanye hayi bathi abachiyi bona bafaka izizathu eziningi. Ezinye zakhona bathi bona abalamali basebenzisa imali kukhampeyini balezikweleti eziningi bakhuluma nje into eziningi. Kuyamangaza ke lokho ngoba thina abanye namhlanje kuthiwa singabathengisi ngoba sange sachiya ngemva kokuthi uMonzora ethethe i-leadership kumama uKhuphe ngoba udlwangudlwanga. Kodwa azichiya namhlanje nje akula muntu wathi hawu kathi kwakumele achiye wayengela zikwelede yini yena hhayi laba zothi abangachiyi bona ngoba balezikweleti. Kodwa okusemqoka kakhulu ukuthi bada ngeke bachiye ngoba ubaba uChamisa yi-detector iba batsho kanjalo. Ungabheka ipheji likababa uHopewell Chinono babhale kanjalo bathe i-detector akazange wakhulumisana lathi. Ubaba uChabanga uthe eqala into le abantu bathi hey waye kungakhulumiswananga. Ubaba uChabanga wathi hayi lana kule detectorship umuntu uzenzela umathanda. Kodwa ubaba uChabanga usebenzela izandla. Namhlanje bazikhulumela ngomlomo wabo bathi abachiyi bona ngoba ubaba uChamisa yi-detector. So sesilapha ke ngesilungu kuthiwa people have the leaders they deserve. So silapha nje eZimbabwe zinenkinga engaka ngoba abantu into eliqiniswa abayithandi into yobuxoki yinto abantu abayithandayo into engabapopular nje ubani bana ngakhuluma ulutho aluxuzulula ukuthi umuntu akhangele ukuthi into le ayikhulumayo yiyo noma kanjani hayi iyanyukelwa nje iyathathwa nje ivunywe njengoba injalo. So ke angazi sizobona whether laba ke bazobizwa ngabathengisi. Kuyajabulisa ke ukuthi ubona abantu sebekhuluma into yakhulunywa umuntu kudala ebempiza bethu izanu project. Angazi ke ukuthi bona sebeyizanu project yini noma kanjani njengoba nanku sokumele basebenzelayo manje.
Manje njengoba kuthiwo kona ukuthi sekuzasetshenziswa ama structures kumbe ingatsha ezazikhona kuminyaka emibili edluleyo, kusho ukuthi sizabona yini kusiba lenkokheli efana labo Douglas Monzora labo sebephenduka yini ebandleni
Ngiyabonga msakazi, ngiyawuza umbuzo wakho. Ye ubuza lokho ukuthi njengoba inkantolo yayithe ama 2019 structures we Congress lana ka 2019 ayenzekanga, yonke into nje iMDC whether alliance or MDC what isikumonzora manje. So ubuza lokho ukuthi bazokubuyelwa lapho sokuletha umonzora na. Hayi angazi, njengoba ngihlala ngitshe ebantwini ukuthi mina kwami ukukhuluma inkulumo yabanye abantu, angazi ngihlale kwa-meeting mawenza lawa ama-decisions, angikwazi nokuthi lapho ayenza ma kutheni kuinfonywa yini. Mina kwami ukukhuluma ukuthi hhayi sesicabange lokho, bese ngiyalazisa-ke njengomphakathi ukuthi hhayi kuthiwa sokucatshangwe lokho. So ye ngingatsho ukuthi ngiyibonde lami incwadi itsho njalo ithi sibi sokubuyelwa ku-2019. Namhlanje bahleli nje basaxhazulula ukuthi bayaphuma ukuthi ozoba umkhokhelo kwamanje before kushiwa e-Congress ngubani. So bengaqeda-ke i-meeting yabo bakukhulume lokho, ngizobuya njalo ngilitshele. Okokuthi uMonzori uzothi yena njengoba selibuyela kuma-2019 structures awami, sengibuya lami sengifuna isabelo. Hhayi angazi, sizobuka sibone ukuthi kuyozala nkomona.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Izakhamizi zelokitshi lesizinda sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kosakhulayo phandle kwenye indawo yokunathela utshwala esanda kuvulwa. UMthokozisi Ndlovu, obele minyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha 26, ugwazwe eBhawa wafa wachiya umkakhe lomntwana uphansi komnyaka owodwa. Kuminyaka emibili esanda kwedlula, iBhawa leli lisasendaweni okuthiwa kuko Richard, kulomunye njalo umuntu wagwazwayo wafa evela khona. Kodwa izakhamizi zesizinda zithi umumo uvele mubi kakhulu kuleli lokitshi ngoba baningi abahlaselwa izikliwi ezigwaza abantu ngenqamu, kwesinye isikhathi zisebenzisa imkhonto. Sehlulekile ukukhuluma namapholisa ngalolu daba, kodwa izakhamizi zithi zitshelwe ngamapholisa ukuthi kungachaya ihola lechumi 10 ebusuku zingalokothi ziphume phandle kwezindlu. Sixoxe lesihlobo sikamuyi umnumzana Jeff Phiri ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
So sike khona ngale wasebuya kube sports bar ibe 2 weeks ivulele ibheya park ekade sports bar leyo. Uthe ingenele laphana wasephuma ekuphumeni kwakhe inomuntu angazi, anyaza ke ngithi baxabana. Wasemsukela wasemhlaba nge-very sharp object kulesi side ngasenhliziyweni la, wahle wawa. Yikho into abangitshela yona leyo. So uthe sekule laphana amapholisa wona ayevele ephakathi kuleyo sports bar. I-sports bar leyo amapholisa okuthini bephakathi laphana babezama ukuthi bexotshe abantu ngoba i-time it is a lot yokuthi yonke ilokho ivulile ngoba convention of right if izivale ngo-10. So lapho it was after 12 midnight. Yeah, isikhathi abambisa sona kwakungabo-1-2.
Wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kwabangela ukuthi uMthokozisi egcine ebulawa?
UMthokozisi okwambangela ukuthi egcine ebulawa angaze ake ngitsho eqinisweni lonke ngoba uma ngingasibuza bonke abantu khonapha akuna ofuna ukuveza ukuthi khona uMthokozisi wabulawayo ngenxa yani. Njalo bathi khona yena owaqala umngani wakhe nguyobe wazomvusa ngoba yena wayeselile wayala ukuvuka. Umngani wana wabuya wazombiza futhi okwesibili, yiko lapho wacina sevuka khona esesiya ngathi esehamba esephuma naye sebesiyabonga into ekhona ngale. And then it was hardly after 30 minutes to a head lapho wabuya wagwazwa khona. So ukuthi ngithi ngumngani wakhe lo wakwenzayo ethunyiwe kumbe umngani wayembizela ukuthi bezinathela nje kuphela, hhayi iqiniswa likazeli ngoba udaba lonke loku emithe emapholiseni.
Ye kodwa sike sezwa abanye besithi izehlakalo ezifana lasonesi zingani sezisiya zisanda khona ngapho esizinda, selikela kuzwa yini?
Yebo, lokhu sengakuzwa. ekuthini ngoba bengane isports bar evuliweyo. Kungakwenzeka lokho. Amaviki ambalwa adlulileyo abantu sebebona sokuvuliwe lapho bebehlala bekhonona bethi kanti indawo le ivulwe njani. Nami ngomunye wabantu wakhona owabuzayo ukuthi kanti kanti mina indawo le yathiwa yavulwa libona esizinda kwenye ibhar ehambelana layena ko-Richard ngani. Kuhlala kubulawayo ulivumelene ukuthi ivule emphakathini lapho ngoba eqinisweni lonke nami ngomunye wakhona bavala ngobo-2 AM to 3 AM iredio yabo ilokhu igongoda. Ngihlala lapha took not away from emakhweni kodwa iredio yabo ilokhu izwakale ithikakini ize ngizize ngithi kanti manje labo abahlala duze lasemakhweni lapho kusuke kube njani kuyabaphazamisa kakhulu noma mhlawumbe umuntu uyabe kulokunye akwenzayo okungadingi i-noise pollution. So angazi eqinisweni lonke ngoba even on the day lapho sesihamba thina sikho khona siyoklina lapho igazi elichithekele khona njengomdili sibutha igazi lelana sithanyela izakhamizi zaziziningi zikhalele ukuthi khona indawo le mayivale 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 ngalolo suku azange ivule kodwa namhlanje ivuliwe.
Lo ke ngumnumzana Jeff Perry isihlobo sikaMthokozisi Ndlovu obulewe ngumuntu ongaziwayo elekwitshini lesizinda. Imbiko isanda kuyithola ithi kulomuntu osebojiwe phezu kwalolu daba. Kusenjalo zona izakhamizi zesizinda zithi ibhawa elisanda kuvulwa kumele livalwe ngoba yilo elibangela ukubulawa kwabantu. Asenelisanga ukukhuluma labanini baleli bhawa kodwa sikhulume lomunye umhlali wesizinda unkosazana Otilius Banda ukuze sizwe imbono yezakhamizi.
Ukuqala mina njengomhlali njalo yalapha esizinda ubugebengu lokufa kwabantu mahlayana nje sokungani sokuhlukumeza kakhulu osekudingeka ukuthi ngabe kuyaqiniswa kakhulu ingalo yomthetho lathi njengezakhamizi siqinise imthetho kumbe le ndawo lezi zokunathela ama-nightclub lawo asesigqagqele sathi sikhula thina ayengekho kwakulamabhawa kamunicipality. Angazi ukuthi kungaqiniswa njani ukuthi avalwe ngesikhathi esiqondileyo esiyiso esikulayisensi ku-11 o'clock. Le ndaba yezidakamizwa ngoba izidakamizwa izakhamuzi ziyabe zikwazi ukuthi zithengiswa laphana. Izakhamizi azisukume behlaselwe laba bantu abathengisa izidakamizwa ezingaqondanga. Ngisemthethweni kube lengalo yemthetho oqinileyo hathi mbijani
manje wona amapolisa kungani engani kawayenza umsebenzi kukhona yini abakwenzayo
evele ukukhona ukuqala emapoliseni ukuthi uyathufona bekutshela ukuthi abalamoto njalo uyathunguwe olinyazwayo bekutshela ukuthi uhamba uye kuya lo muntu lowo. So kuba nzima ukusebenzisana labantu bomthetho kwesinye isikhathi kuyenza labantu begcine bengafela themba engathi ngesikhiwa abantu they are losing faith ukuya emapoliseni.
Yi kodwa eminyaka edluleyo sisakhula sasibona amapolisa ebhodabhoda ngendawo kabasakwenza yini lezi nsuku
siwazwe kuphela sisiya kukhefu nekhisimusi lelo mnyaka omutsha kodwa owakathesi ayi kasibaboni sibabona nje bengumhlambi emgwaqweni.
Manje inkuthazo bani elipha izakhamizi ngalesi sikhathi?
Ngicabanga ukuthi njengezakhamizi sokumele sisukume sibambane sibonisane sikhangele lezi ndlu kakhulu lezi esezihlala abantwana abazali bengaphandle kwelizwe eziyizo eziyenza abantwana bethwene bebuthene bethatha izidakamizwa ama-drugs konke ezindlini zenizo. Ngokuqinileyo i-residency ihloniphe njengakudala ukuthi sasithi singabona ubaba wezakhamizi wawuhle ugijima ungena endlini. Zikhangele izindlu zenezo ngoba ngezinye zezindlu ezisihluphayo kakhulu.
Njengezakhamizi like lahlalisana yini lalabo bamabhawa okuthiwa yikho lapho kade siyanatha khona?
Ngingake ngitsho ukuthi kukhona okwenzakeleyo phose njengoba inhlanganiso phakathi komuzi ziziningi mhlawumbe ikhona ethethe lelo nyathelo kodwa bengingakezwa lutho okwakathesi.
Lo ke ngunkosazana Otilius Banda isakhamuzi selokitshi lesizinda kobulawayo. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njani.
Njani lonke basakazi nabalaleli, hayi nangiphilile. Hayi mina ngiphezu kodaba lolu olwemnangagwa azama ukuzivala amehlo. Ezivala amehlo singumthwakazi kandaba. Ezivala amehlo athi silungisisa udaba yegugura kona. Ulungisisa njani? Umhlungu esabuzwa uyabazi yini? Ngoba yena is the perpetrator, he's not a victim. He's not a survivor of Kukura Wound. So yini abangaphakama yena umnangagwa yena kumele akhulule abantu athi hayi bantu dikidani ukuthi abali Kukura Wound. Indaba le iphathwe ngama international courts, iphathwe ngama international courts or international observation ibe khona ubone ukuthi into eyenzakalayo into yeqiniso, ngoba lokho okwenziwa ngumnangagwa bakithi yini elifuna ukuthi yini elingayikholwa futhi ekhulunywa izandla. Ngiyabonga, mina ngisegoli ngokuhlala igama umujulu kaNcube.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Ngiqala mbingelele bonke abasakazi, mbingelele bonke indawo ngezindawo amakhumbuma nomhlaba abalalele Studio 7. Lona okhulumayo uKhiya Sinkala, imvelaphi ngiqhamuka ezweni laseZimbabwe ngokuhlala ngiseSouth Africa eGoli. Ngithanda kakhulu Studio 7 ukuthi niwuhlabe niwulawule mayelana ngezinduna, ngoba ngibona nanku unkosi yami sengathi induna manje sezisetshenziswa izanu sezingena indaba seGugura Wound. Bekufanele ukuthi izanu ibe yona emelana nendaba zayo. Manje ke ngiyabona sengathi ifuna ukuvika ngezinduna, akukho nje inhlobo lapho eyingena khona iy'nduna zethu. Ngoba manje uma singaqapheli nazo sogcina singasezwani nazo, ngoba phela lokho kwenzekayo kubuhlungu kithina, sashiywa abazali ney'hlobo nabomkhulu bethu balahleka befa bengenacala befela izwe likamthwakazi ngendlela ukuthi kwakuyinhloso yokuwafula isizwe sakithi. Sicela induna ke zimele eceleni ke zithi ukuhlehla nje, zithi ukuhlehla ukuze sikwazi ukuzihlonipha nathi, ngoba kogcina sokwenza sengathi thi asinayo inhlonipho, ngoba bona sizukuvuma basetshenziswe yizano ekubeni sibone ukuthi iyabayuza and izosixabanisa nabo. Abahlehlele emuva bangathathi nje indaba yezano, sikhona nje sisazobamela mangabizana izobahlukumeza.
Studio 7 yabengele yabona imali ufuna ukubona ukuthi uChamisa ulabalandeli njalo izanga isafuna eZimbabwe. UChamisa ngingavula ibandla namuhla kuvote kusasa engakhankasanga. Izani ikhankase loba iminyaka wonke. Izano isikhuma ngeqiniso. Hayi iviki. Izano iChamisa uyawina triple or double. Ngeqiniso kodwa ngoba kulabo shigumba uchigumba ngithi liyamazi ukuthi udume ngani. So uChamisa avulele ibandla simlandele. Wena ongamthandi lokuthi thina amaNdebele vele siye engayo ukuthi shona Ndebele, asibheke ukuthi le into right ray uzonga kumbe yini sikhuluma ngayo. Just kuphela ukukhokha ukuthi umuntu lishona, nguphi oseparlamento wethu esingamlandela sibe opposition party ngoba kakho. UChamisa ulabo follow amaningi, uChamisa noma ngaba phansi kwesihlahla uyamthola kugcwele abantu inqwaba ikubona abantu leparlamento bechia ngoba amandla amaningi kakhulu through abalandeli. I-opposition party lamandla sebeyidizile noma ngavuse inye futhi akuqali lokho likukhangena manje liba libhizi igqika yena wenzeni uChamisa icala lakhe. Ongalitshela ukuthi uChamisa wenza ukuthi kulo mnangagwe lezano asebebhizile izwe babulala abantu benzani mihla lamalanga direct daylight libe kuphethisa ibhambe senze izinto ezigangile. Alikhulumi ngayo libhizi likhuluma ngoChamisa limsola. UChamisa akenzanga lokho, izano yebheda. Chamisa siyamthanda uright. Le ndaba yokuthi shona Ndebele lokhu akusebenzi kuya ngokuthi umuntu ubehave njani. Chamisa akacala wena umzondi wamzondi kahle kodwa ungakhuluma into ongayazi ngaye. Ngiyabonga Studio 7.
Sanibonani, njani? Hayi, sikhala ngezwane, ke sikhala ngezwane lapho ehlulwa ukuthi ilungisilizwe kimoshilizwe siyaphambi. Hayi, asikhohlweni ngendawo zokuvota le. Lapho sokudingeka umuntu olo-plan B, plan B ofana lokababa uNkomo, ngoba lokho kuthiwa sizokhipha izanu PF ngevota. Kunanto mama uyaviselwa manje ukuthi ephatha ngale kuzekhe. Isarupa kuthiwa ngubani uChigumba, akunzima madoda. Ngiyabonga kakhulu, ngishiyile abanye laphana.
Studio 7, Studio 7, ngibingelele ku-Studio 7. Kanti shuwa Studio 7 lapha kukhomenta obaba, omama kabakhomenti abalambunu, ngilitsho njalo ngoba sibona lokunye okuyabe sike sakuzwa kukhomentwe kuphindwaphindwa. Kanti lithatha okunjani, lichiya okunjani? Lathi siyachiseka singomama, kanti sina lento ka mnangako ukuthi khona abantu basola ukuthi khona usebenzisa izinduna but yena kanaki ulokhe enza intando kayiphiswa ngoba uvela umbuso wakho ngokantando kayiphiswa indaba esehluleka ukuthi akalalele okuchiwe ngabantu akezwe la akathathe into echiwe ngabanye abantu futhi ukuthi yena nguye umuntu ofundileyo kakhulu olemicabango ekhaliphileyo ukudlula wonke umuntu khona pha elizweni hayi umbhuqazwe bekufanele ukuthi khona alalele ukuthi abantu bathini avume abantu bangene kanti kuyina kufihlayo bakithi kuyina kufihlayo kutsho ukuthi into yangikhona vele lanxa izakwenziwa nge-directive nge-directive uzabatshela izinduna ukuthi lifike lithi so kube njalo hayi asilwelizweleli alinantando kazulu lentando yakhe yedwa ntando yakhe yedwa uyena ozithi ungupresident ngiyabonga ngugogo u-elimadlupha lapha emakhandeni ngiyabonga
2-7 sanibona ninjani lonke niyaphila basakazi bamele isikhiphele indaba zonke iy'nsuku i-right namhlanje ngiyalibingelela nonke abantu be-2-7 mandebele bathebelele ndinorth lethebelele ndisouth sanibonani nonke ninjani eyi abona indaba kamnanga kunesibindi lobaba unesibindi straight angazi ukuthi iyokabani emkhothayo emenza ukuthi ehambe ethathe iy'nduna ezibrayide ehambe ucela uxolo ngani izihlobo zethu asizazi la bantu abaphosele emgodini wasebarak la bantu ababephosele emadipa uthini ngabo othisha laba ababetshiswa esikolo uthini ngabo inkantezi ezazigigwa lapha endigeni uthini ngazo asinamahloni ngale nto enzwa yigugurawundi umnankaku nguye oyephethe ngaleso sikhathi ya umnankaku nesibindi
siyabonga studio 77 leli ya sokutshintshile ukudla epletini manje uchamisa sechile iparty liyathi siyayichekhwe izalo so manje uthabango sejikile izinto manje imethi lezade ezikhalkulata zimvumela u-1+1 manje sengu-11 sesijikile manje akarikhole sbo sesifuna ukuthi arikhole kakhulu manje karikhole sbo waqhubeka nje warikhola lalaba sebevelile ukuthi baphuma karikhole futhi sifuna ukuthi arikhole kakhulu manje ziyakhala manje mayerikhola manje ama-MP onke la akasabuyeli kuye makwenza ama-by-election babuyela kuchamisa bonke kuzalala ngamabhuthi njengomonzola khonokho okwenzeka eminyakeni edlulileyo kuzoba inhlekisa kuphelile ngaye manje gcineni uzasisola ngiyabonga ngumasenga lapho kobulawayo ephumule emadonkini
sanibonani kustudio 7 salimbulisa labo bonke abalandeli bakastudio 7 besicelwa ukukhuzelwa induna yasefelabhusi ingasihlukumezeli abazali bakamthwakazi ingahlukumezi abazali bakamthwakazi siyabonga sicela ukukhuzelwa yona
aphela khona okuseqinisweni angeke bayalise uthamisa ukuthi avule iphathi akukho emthethweni angiphi yabantu umthetho vele kawusalandela umthetho welizwe vele kawusasebenzi yikho ubona sibona yonke le nto isenzakala elizweni ilizwe umthetho vele kalisawulandeli and into ezakwenzekelizana kithi loba ostudio 7 bethi singakhulumi izinto ezilokuzudlage kodwa le ibona izana u-PF uthi yenzayo kanti izana u-PF ona ekwenzayo istudio 7 yini ludlakela phela loli elizwe ebantwini khona ukuthi ukuthenga usengezo jabango esiyarikhola abantu ludlakela abantu wenze ebantwini and into abayifunayo vele kube sokucaca abantu laba bafuna impi lapha abantu laba kula muntu obavotelwe la istudio 7 iyakwazi ukuthi kabavotelwa ngumuntu lapha akula muntu obafunayo lapha into abayifunayo bafuna impi kuphela ukuthi babulale abantu kuphela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika kulamabutho elemelika amathathu afileyo kwele Jordan ngemva kokuhlaselwa ngamalwa ecatsha amabutho la abikwa ehlaselwe ngendiza mchina yohlobo lwe-drone kwalimala adlula amachumi amathathu umongameli Joe Biden wazise lesi sehlakalo lamhlanje wathi labo abayenze lokhu bazawukhomba umuzi olotshwala kolunye udaba owayengumongameli umnumzana Donald Trump utholakale elecala lokudlwengula wesifazane unkosikazi E. Jean Carroll ngumthethwandaba omhlawulise imali ngamadola ayizigidi eziyi-9.2 lantathu US$83 million. Omunye njalo umthethwandaba wathonisa leli cala wabhadalisa uTrump imali eyizigidi ezinhlanu i-$5 million ukuthi iphiwe uJean Carroll. Lokhu kwenzakala uTrump enguye okhokhela kukhetho lokudinga ozancintisa emele ibandla lama-Republicans. Kukhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni kwenyaka wonalo. Ukuhlaziya amathuba kaTrump kukhetho oluzayo sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ya baba Gandhi, ngibona ngathi uhambe kuhle njalo uhambe ngendlela yona le ebingathi bikhangelelwe. Yebo khona bekukhanya ngathi bekungaguquka ukuthi khona unkosikazi uNikki Haley angathi uya wina lapha eNew Hampshire njengezolo. Kodwa ke bekulokhu kukhanya ngoba lokho bekutshengisa lokho esikubiza ngokuthi ngama-polls lokhuyana. Kutshengisa ukuthi uTrump uphambi lanxa ube ngathi angeza sibili ngemuva kodwa belokhu etshengisa uTrump ukuthi uphambili. Mina ngibona ngathi uhambe njengokucabangela kwabantu abaningi ukuthi kuzakuba njengakhonokho. Yena ube ngcono ke lapha uHaley ngoba ama-votes akhe weqile waya khona ngale kubo 43-45%. Okukhanya ukuthi hayi uzamile sibili kakhulu.
Umbona engaphumelela yini unkosikazi Nikki Haley kumbe umuntu ovele esezaziphumela kukhetho?
Hayi ekuphumeleleni kangimboni ephumelela ngoba okukhona lapha okubonakala kuhle kuhle ukuthi abantu abangathi lapha basekela uTrump abavotayo bayilabo okuthiwa khona ngama-Republicans, ayiwo ama-Republicans. Nxa kuyikuthi uNikki ukhangelela ukuthi laba bantu bangaquka basekele yena, hhayi kangiboni ukuthi kungenzakala. Nxa yena engaphumelela angasekelwa ngabanye abantu nje lokho esibabiza ngokuthi ngama-independents. Kodwa ke lapha kukhanya ama-numbers la angathi ngawama-Republicans ayiwo asedecide ukusekela uTrump.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas khonapha kwele Melika. Ngesikhangele imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa kusasa kwele Ivory Coast, ezadlalwa lamhlanje kwele Ivory Coast. Nxa sikhangela ke imidlalo siyabona ukubana iqembu le-Cape Verde yilo eselidlale imidlalo phose yonke linganqotshwanga lizadibana lele Mauritania. Ele Senegal lona lizadlala lele Ivory Coast. Le yimdlalo ye Group of 8 kodwa ke lapha kuyadlala ke amaqembu ona la amane. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Yisisana sana umtshado wezinja ebandleni le-CCC kulandela ukusuka kumkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Chamisa ongavezanga ukuthi kahle kahle usezasungula na elinye ibandla lezombusazwe. Izakhamizi zelokitshi lesizinda sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kosakhulayo phandle kwenye indawo yokunathela utshwala esanda kuvulwa. Iningi lezakhamizi lithi indawo le kumele ivalwe ngoba yiyo ephehla udlame abantu bebulawa asebebaningi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngoChris Gande, kodwa lingakhohlwa ukuthi silazo ezantambama lamhlanje ngo 7:30 njengensukwini kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Siyabonga igama njengokutsho kwami ngoChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.